Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesine mhlazi ku 18 Ncwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga ebandla le-CCC abalisa umnumzana Job Sikhala lo Godfrey Sithole baphathwe kaluklubhu ejele le-Chikurubi lapho abancitshwa khona ukudla begcinwe kuhlangothi lwezigebengu ezadala amacala asabekayo.
Kolokiana okwakusenziwa ngababusi abamhlophi ngesikhathi se-colonialism, ababusi abamnyama sebezenza bekwenze futhi baphinde bashisisa amalawu.
Osanda kethwa ukuba ngumongameli weKenya umnumzana William Ruto lonqotshiweyo umnumzana Raila Odinga ophikisa impumela yalolu khetho emthethwandaba bebethe gwaqa emhlanganweni ehlukeneyo leziphathamandla zamabandla abo ezikhethiweyo belungiselela ukuthi ziqalise umsebenzi.
Ngokubona kwami lanxa kulokuphikisana ngempumela yokhetho akukaveli kakhulu ukuthi singathi into zimi manzonzo.
Inhlanganiso ebona ngokungena lokuphuma kwabantu emazweni womhlaba i-IOM ithi inani labantu abaphuma eZimbabwe liqonge ngesilinganiso sokulithumi lanhlanu ekhulwini 15% ngenyanga.
Imagine working so hard, you to the gross profit here 20%, uyithathelwe unike i-local currency.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Amalunga ebandla le-CCC abalisa umnumzana Job Sikhala lo Godfrey Sithole babikwa bethwaliswe amagabha avuzayo ejele le-Chikurubi bencitshwa ukudla njalo bevalelwe kuhlangothi lwezigebengu ezadala amacala asabekayo. Ababili laba abangamalunga edale lephalamende babikwa bencitshwa njalo ukudla. Baya ke baliswe njalo ukubona izihlobo eziyabe zibethekelele. Lokhu kuvezwe ngamagqwetha abo awenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights kuncwadi abayibhalele iziphathamandla zamajele izolo. USikhala loSithole babotshwe kunyanga ezimbili ezedluleyo ndawonye lamalunga ebandla labo alitshumi lantathu besetheswa icala lokuphehla udlakela enyathime lapho okwakulokufuthelana okukhulu kulandela ukubulawa kwelunga le-CCC unkosazana Mo Blessing Ali. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Jethro Mpofu.
Kolokiana okwakusenziwa ngababusi abamhlophi ngesikhathi se-colonialism, ababusi abamnyama sebezenza bekwenze futhi baphinde bashisisa amalawu, yiyo le ndaba ebelithinta kuyo ukuthi ukuhlukumezana ukuzwisana ubuhlungu nokunyathezelana okwakusenziwa umbuso wakwangcindezeli sokusenziwa yilaba abathi bona baletha inkululeko osokwenza ukuthi abantu bathi ikuphi leyo nkululeko okukayalethwa, uphi leyo zibuse okuthiwa wenza. Izinto ezifana nalezo zisibonisayo ukuthi hhayi inkululeko ayikangeza ngemva kokuba abamhlophe sebebuyele emuva kwathatha abantu abamnyama. Lokho sihlukumezekile, lokho sisebuhlungwini, lokho sisendlaleni, njalo lokho sisebunzileni.
Abe ZANU-PF lo hulumende bathi ukuboshwa kuka Sikhala loSithole labanye abe CCC labana ababotshelwa enyathime besetheswa icala lokuphehla udlakela bathi akulani lezombusazwe lapha isandla somthetho nje esenza umsebenzi waso. Kodwa abe-CCC labalwela amalungelo bathi lokhu yikuhlukuluzwa nje kwebandla eliphikisayo njengoba sokuyiwa kukhetho. Wena ulubona njani udaba lo?
Ukubotshwa kwabeqembu eliphikisayo bebotshelwa isenzo kumbe ukucatshangelwa okuhambelana nopolitiki kungeke kukhitshwe kupolitiki. Kuthiwe umthetho umi wodwa wenza umsebenzi wawo, akulapolitiki. Ngoba laba abantu ngamapolitiki njalo bayaziwa bephikisa bayaziwa behlokoma bebuza imibuzo ethile bebhikisha bekwenza okuthile. Akekho umuntu ongathi noma ekhumbula ukuthi singabantwana abancane athi thina kigabu lapolitiki kule ndaba. Ipolitiki yiyo yodwa le phakathi kwale ndaba.
Ukulo munye owebandla lezano PF owaphuma jojozela ukuthi babuchamisa abulawe okuyinto eyasolwa kakhulu ngabantu abanengi sabona amapolisa esesithi hayi asecubungula kanti le commission yamalungelo layo yaphuma isithi isicubungula. Kodwa sokulephose inyanga bekukhulumile lokho kepha kulalutho solwenzakele. Kungaba kungelacala yini ladalwayo lapha?
Icala ladalwa kodwa ke njengoba lidalwe ngongaphakathi osebandleni elibusayo siyabona ukuthi akulalutho luzakwenziwa. Xa usuqathanisa ke lindaba lale yabobabusikhala nobabusithole usuzabona ukuthi umthetho weZimbabwe kulabanye abaphatha ngesandla sokudla kulabanye abaphatha ngesandla sokunxusa. Ufakazi ke lowo obonisayo ukuthi hayi abeZimbabwe kabalingani phambi komthetho. Bakhona abaphambili bakhona abasemuva.
Bona abe-TCCC kukhona yini ongabaxwayisa njengoba sibhekane lokhetho ikakhulu kundaba zokubotshwa lapha lokuqhuba inhlelo zabo.
Okumele bazitshele khona babekwazi ukuthi inkululeko le abayilwiselayo babasoze bayithole isemganini bayiphiwe njengesipho kumele bayilwele. Njengoba nje kade ngifisa ukuthi hayi okwasizivelelayo ukuthi kwaphuma umbuso wabanyondezeli abamhlophe kwangena umbuso wabanyondezeli abamnyama. Ngakho laba abaphikisayo kabeZimbabwe yabe-CCC labanye kumele babuyele emoyeni lwana wakudala owempi yenkululeko ngoba yimpi yenkululeko engakabuzi.
Alo ke ngumnumzana Jethro Mpofu ingcwethi kwezombusazwe ubeqoqa ecingweni le Studio 7 lese Johannesburg kwele South Africa. Osanda kethwa ukuba ngumongameli wele Kenya umnumzana William Ruto lonqotshiweyo umnumzana Raila Odinga ophikisa impumela yalolu khetho emthethwandaba bebethe gwaqa emhlanganweni ehlukeneyo leziphathamandla zamabandla abo ezikhethiweyo belungiselela ukuthi ziqalise umsebenzi. Iziphathamandla lezi zibalisa amalunga edalela ephalamende osenetha labo sibalukhulu bezigaba. Umnumzana Mandla Nkomo isizalane seZimbabwe esihlala eNairobi kulelo lizwe uchasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 ngokuziphatha kwabantu eKenya kulandela lolukhetho kanye lokungenzakala ngempumela yalo.
Kukhanya ngani endaweni eziningi impilo iyaqhubekela phambili. Of course ikakhulu endaweni esibiza sithi iRift lase Central Kenya or Mountain lapho u deputy president elect comes from bekulama celebrations sibilazwayo kodwa endaweni eziningi hayi ukukhanya abantu sebebuyela ezimpilweni zabo lasemsebenzini. Ngakho ke ngokubona kwami lanxa kulokuphikisana ngempumela yokhetho akukaveli kakhulu ukuthi singathi into zimi manzonzo. Kukhanya ngani hayi into ziyaqhubeka izikolo ziyavula leningi labantu bazazibuyelela emsebenzini. UMr Ruto le Kenya Kwanza babe lomhlangano obugoqela amalunga ePhalamende abo senator labo sibalukhulu bama county. Ngokubona kwami uMr Ruto yenza into eqondileyo ngoba umenyezelo ukuthi nguyonqobile ekhethweni sokule government gazette echoloko so yena akakho ecourt and iazimio ayikafaki ipetition ecourt so mbona ngani kufanele vele ukuthi aqhubeke elungiselela ukuthi mhla ka 30 bazabe bemgcoba uba ngupresident ngoba yena okusemthethweni ungu president elect until i court ize icho ulutho oluhlukile kulaloko kodwa also silandzelele lokuthi le azimiyo la iyaqhubeka namhlanje ngizwa kuthiwa bebe lomhlangano lapha ade bevumelana ukuthi bazakhetha abantu ukuthi ancintise ukuba ngu speaker we parliament labo ke kwendawo ze parliament e senate la lama governors abo okwenkantolo ukukhanya ngani into abantu ababona ukuthi izavela izakwenziwa kodwa ingeke imise ukuthi into siqhubekele phambili
lanxa ukuthi umnumzana Ruto uwinile njalo sokugazethiwe ngokusemthethweni kuyabonakala yini ukuthi kungenzakala ukuthi nxa umthethwandaba usithi anqobanga kungagcina kubuyiselwa emuva kukhanya kule themba yini kubasekeli baka umnumzana Odinga balobufakazi obuqinile
yeah it's interesting ngoba ngibukela amagqwetha amabili ekhuluma ngayo naleyo indaba ngokuzwisisa kwami iprocess izaba kanje kuzafakwa ipetition kumthethwandaba omkhulu iSupreme Court then abanye bazaphiwa 3 days ukuthi baphendule leyo petition then ama justices abese siyahlala phansi ngibona ngani for 2 weeks bebe sebephenduka le decision yabo idecision yabo ngokwazi kwami ingaba ukuthi bengavumelani le petition yabe fakwe yilaba abancintisayo ukuthi iresult kayiqondanga ngabe decide ukuthi bavumelana layo mbona ngani banganalify iresult kumbe bathathe iresult bayibeke eceleni nxa kusenziwa njalo kuyabe kumela ukhetho luphindwe I think on November abanye nxa bexoxa bathi mhlawumbe ngoba ungananzela lamanani between the two candidates omunye uwine ngenani elincane kakhulu ine an election ele 14 million people so kungenzeka ukuthi amanani abalwe kakutsha and mhlawumbe kugcina kusiba le runoff so ngokubona kwami yiwo ama scenarios amathathu engibona ngane ngenziwa number 1 iSupreme Court ngathi hayi akulalutho qhubeka wena Ruto ingavumelana lo Odinga kodwa nxa ivumelana lo Odinga ngibona ngani ungaba le lama outcome amabili either i recount kumbe to set aside the result ukhetho luqale kabutsho luka mongameli likhumbule phela ukuthi kulama county angu 2 iKhakhamega leMombasa awungazange kwavotela ugovernor so lolo khetho kufanele still lwenziwe and then kulama constituents amanye futhi lapho ama member of parliament elections angenziwanga because IEBC ayiphambanise ama electoral materials
lo ke ngumnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esihlala eNairobi kwele Kenya obexoxa ecingweni le studio 7 eseNairobi Inhlanganiso ebona ngokungena lokuphuma kwabantu emazweni womhlaba e-International Organization for Migration ithi inani labantu abaphuma eZimbabwe liqonge ngesilinganiso sokulichumi lanhlanu ekhulwini 15% ngenyanga kanhlangula ngesikhathi amazwe amaningi eyekethisa iziqondiso zokumelana le-COVID-19. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
IOM ithi ukuyekethiswa kwesiqondiso zeCOVID-19 yikho sokudala ukuthi abeZimbabwe baqale ukungena emazweni angumakhelwane. Ugwalo olukhitshwe yiofisi ye-IOM Zimbabwe olwe-Floor Monitoring Report olwenyanga kanhlangula lukhomba ukuthi kulabantu abaphezu kwenkulungwane ezingamashumi amahlanu i-51,302 abaphuma elizweni. Lokhu kukhomba ukuthi inani leli likhuphuke ngesilinganiso sokulitshumi lanhlanu ekhulwini 15% uma uqathaniswa lenyanga kankwenkwezi. I-IOM ithola lezi nombolo ezindaweni zokungena lokhu. Uphuma elizweni esigoqela iBay Bridge, Plumtree, Chirundu, Victoria Falls kanye lezinye ezifika amachumi amane lanhlanu i-45. Amazwe akhelane leZimbabwe afana leSouth Africa kanye leBotswana asevumela abantu abahlatshwe ugcwele ijekiseni COVID-19 ukuthi bangene kungela zidingo eziningi-ningi. Njalo amazwe la athi abantu sebengahamba-hamba emphakathini bengafakanga ilembu lokuvala amakhala lomlomo i-mask. Unkosikazi Debra Mkhasa oyinhlanganiso ye-Blue Vendors and Traders Association uthi kwekethisa kwesiqondiso ze COVID-19 sokuphathise amalunga abo.
Amanye amabhoda like Botswana ebesisithi khona kusetshenziswe ama-COVID certificate nxa wahlatshwa konke le booster yangkhona. So ngithi all that is high besingakezwa emkhuhlane besingakaboni kumalunga ethu. Bayachapha bayahamba bephenduke besingakaboni lutho. So ngithi vele sokubona kuyinto nje enormal.
Unkosikazi Mkhasa uthi kodwa asebekubona ukuthi amalunga abo aseqala ukuchapha incele noma nje abanye sebethenga ezitolo esezivulwa ezokuwoda kobulawayo.
Amalunga ethu ngingathi 50-50, akhona achaphayo akhona angachaphiyo. Kulezi nsuku sesilama-China shops, so abaningi sebewoda kuma-China shops lawa avuliweyo kobulawayo endalokho evulwa. So banilutshwane nje abachaphayo izinto ezingathi zinkulu, but for clothing issues ini sokutholakala lapha.
Owe Zimbabwe ephila ngokuthengisa impahla kwele Botswana. Mzana Rodwell Moyo uthi noma nje sokwethiswe isiqondiso se-COVID-19 kukhona okusabambe iningi ukuthi lichaphe umncele.
Thina ama-exporters lokho kunzima ukuthi si-exporte because of ama-restrictions. Akusela ama-incentives lana esasiwaphiwa, like xa we-exporter sasinikwa i-3%. Ama-3% lana ayesincedisa kakhulu kuma-expenses of traveling, expenses of exporting, all combined. But khathesi akukho lokho, instead igovernment ithatha 20% yemali lana then bekukhomvithele bekuningi local currency which is less attractive, and most of the time i 20% lana kabe kuyiyo i gross profit yakho. Imagine working so hard uyethole gross profit ye 20% uyithathele unike i local currency.
IOM ithi esinye isizathu esibangela ukuqansa kwenani labantu asebechapha imncele ikakhulu belibhekise kule South Africa ukuthi amanzi kumfula uLimpopo asentshile okwenza abanye abangena ngudlu benelise ukuchapha. Abadlula amachumi ayisishiyagalombili ekhulwini balubhekisa eSouth Africa, kukanti iningi labantu abangena elizweni kade besiya emhlubulweni weMathebeleland. Abantu abangaba isilinganiso sokwedlula amachumi amathathu ekhulwini, i-32% baphume elizweni ukuyakwenza ibhizinisi, kukanti iningi labaphumileyo i-59% kade bengabesilisa. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi amalunga edale lephalamende avela phandle kwesigodlo seHarare ayaxotshwa emahoteleni ngoba uhulumende engabhadali. Lokhu kwethulwe edale leli ngumnumzana David Tekeshe omela iMakoni engoyibandla le-MDC Alliance kutsho leli phephandaba. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhulumisane losowabo wele Zambia umnumzana Hakainde Hichilema eceleni komhlangano we-SADC owenzelwa kwele DRC ngodaba lokubambisana kuhlelo lokwakha isitithi sokugaya amandla kagetsi esebatoka Gorge Hydroelectricity Power eVictoria Falls. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Libu kanjani bakithi ku Studio 7 abasakazi labalaleli. Ngithanda ukuthi ngikhulume ngalo umprofit ka Mnangagwa lowothina. Umnangagwa uza wina next year. Hayi abaprofit bamangaba vele bakhona. Umprofit lo uzama ukuthi abantu bahlebekele kuyavota njengalokho kwakhulunywa ngomunye. Bayekele kuyavota abahle basole bathi siyayi kwenzani, siyavotelani. Njengoba vele eza wina abantu bahle basidlalela izindlini. That is a strategy ezana uPF laba profit bakhe laba bamanga ya ama by elections akhona la esiwazwayo akuthwaza kwenziwa ebulilima emawadini amathathu. Bengicela ke bakintu bakithi engibathembileyo bantu besikhalangi lani bantu besindebeleni lonke nje abantu engathi ngabantu abasebulilima like lizame ukuthi nxa lisiyavota lekele kuvotelisa uPF. Liyabona ukuthi ihlili kanjani khathi siliyakhala libambe lithwele imikhono likhaliswa indaba yezimseki ukuthi sicharge i-examination fee ibhese ku-US dollar. I-US dollar elingayaziyo, elingayiholiyo, kodwa isiyame khona. So nxa libavotela, lifanana ngabantu nje abazithengisela abantu ababo, bebayenza besiba ngumnikelo weZANU-PF ukuthabisa ama-leaders eZANU-PF. Bona bebhizi belokho bebhizi belisenga. Iyafanana nje labantu engathi mina bayakontributa ekubulaleni abantwana. Abantu abethu kabala future, let me tell you, ngeZANU-PF yenu nale elivotelayo anytime ngaba la elections li abantu abethu laba esibabulala kangaka lezi ngokuvotela iZANU-PF baza ehluleka kuye esikolo baze ehluleka kufunda bese behlala nje emakhaya babe izinto ezihleziyo okhulumayo uMagujo iPlumtree
salibonani salibonani ngo studio 7 site kuhle bakithi kudala ke sinqonqoza singatholi ithuba lokuthi sikwazi ukuthi sivunyelwe lokuthi sivunyelwe ukuthi asifike nini ekhaya yebo kambe ngamafichane nje ngike ngithi khona ngapho kwantu kamili inkomo labo sithandekile hayi siyayizwa imisebenzi yenu eliyenzayo sibili ukuthi lisihlangulele ekwenzakalayo kwelakithi ngapha lezimbabwe mashonaland ngoba thina singapha kwelikamthwakazi emathebeleleni ye siyacela zihlobo zethu ukuthi lisincengele mpela kulabo abakithi abangapha emathebeleleni komthwakazi ukuthi ngo-2023 awubakithi ababuye ekhaya komthwakazi bechiyane lempumalanga emashonaland Zimbabwe abantu bakithi siyabancenga kakhulu isikhathi yiso lesi uNkulunkulu asinike sona ngo-2023 ukuthi sonke abakomthwakazi sizuzeni lathi sizithola ukuthi sizikhulule simele ilizwe lethu ubukhokheli bube khona endaweni yethu komthwakazi ukuze abantu abethu labo bekwazi ukuthi bekwazi ukusebenza labo bezisebenzele endaweni zabo asikhulenini bantu bemathebelelendi ngiyabonga kontu kamili labo gifts bekhona ngapho uNkulunkulu alenzele kuhle bafowethu siyabonga
ake ndibonge masakazi bethu labalaleli bonke nje mbonge umusa wenu lokusiyisuse lokusilethela indaba ezinhle kakhulu ake ngicizelele ebantwini abasha laba kulabantwana abancane laba kakhulu abaphungulahleka nje besele ukuthi baqondiswa mbani xa uthi abaqondisa uze emsakazweni befuna ukuphendula ubethi abona abondebele babo laba yiyo abathanda amashona anithandi ishona vele anso ishona mina ngindebele nje onyezwa ukuthiwa ngundebele vele awukwazi ulithiwe le ndebele ekuthiwa le shona ukuthiwa ngela kwendebele awukwazi ulithiwe ungalizwa linjalo lile mistake ngumzukulu wakhona kuphela owayengowesishoneni wasezalwa kwendebele ngicela ukuthi qondise abantwana lina elilahlekayo khona ngapho kakhulu nini ngani lisemazweni kubogoli lapho eliyini elilahlekayo layengwa ngabantu laba abazithi bayi-MRP abantu abakuthiwa yi-MRP kahle ndincedise mina likuyokwazi khulu kwinto libandla mebhe lingekho vele futhi khonapha ezimbabwe kona kalikho owake wezwa ukuthi i-MRP ile rally okwezwa ukuthi i-MRP ibikhampeni ezimbabwe ibikhampena layo idinga abasekeli ngubani okwaziyo kwesokwakubona yayibabuthanise ngapha abantu lingambayela amaralayo esiwaziyo kakhulu ngoba anti-verified campaign emathebelelendi ngoba ngiyamandebela mina ngisemgozeni amendlovu lapho eduzane
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakhona pha kwele Melika. Unkosikazi Elizabeth Taylor Elizabeth Cheney onqotshwe kukhetho lwama-Republicans olwesihlalo sakhe se-Wyoming ngokade esekelwa ngumnumzana Donald Trump uthi kungelani lokunqotshwa kwakhe uzalwisa ngamandla akhe wonke ukuthi uTrump engazakhethwa njalo ukuba ngumongameli welizwe. Sigqibeke eza kwamanye amazwe ngeza kwele Algeria. Kunabantu abangamajumi amabili lasithupha 26 abafe engozini yomlilo oqhamuke emaguswini alelo lizwe. Amakhulu abantu abikwa ebaleke achapha umngcele weTunisia andivana umlilo lo ucitshwe. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Intengo yamafutha ezimoto iqhubeka isehla osekuphe ithemba lokuthi umnotho wele Melika usisiba nganeno. Lokhu kwenzakala ngesikhathi inani lemisebenzi likhwela abangelamsebenzi besiba malutshwana. Kodwa kubikwa kulabanye abakubandla likamongameli Joe Biden elama Democrats elithi lona uBiden usele iminyaka eminingi kakhulu eyokuzalwa eyisikhombisa la sithoba munwemunye i-79 okokuthi kuzamele engancintisi njalo kukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2024 ngoba uyabe sele iminyaka edlula amajumi ayithoba minwembili 81. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe wele Melika umnumzana Difa wajabi Bango Dube.
Isimo sika Joe Biden isimo esokuthi nxa uthi uyasikhangela sikuthiye kancane nxa ungathi uyaza ngosixazulula uthola ukuthi singathi siya confuse. Okokuqala uJoe Biden ngumongameli othe nxa engena kakhulu wacabangela abantu abampofu, wacabangela iminority, wacabangela wonke umuntu oselizweni leMelika wangabandlulula njengalokho bekade sikubona kusenzwa ngoDonald Trump, yena bekade engumuntu okhangela abanothileyo kuphela izikhulu. Kodwa ke uJoe Biden ufike wangena wazama ukuthi adlale iqhaza elikhulu kakhulu ekuthinini ilizwe leMelika lisukume lonke kungabi nomuntu osalele emuva ukuthi lo mhlambe ngompofu noma ngonjani. Kodwa ke uhlupho lapho olukhona nxa sithi siyamkhangela impilo yakhe kathese sikutshengisela impawu sobala ukuthi uJoe Biden usekhulile. Okungawukuthi ngibone ngathi nxa ukuthi mhlambe engathi kuma elections alandelayo aphinde angene njalo lapha kuzazo kuyikubophela injayi ekhubeni. Kodwa ke ngabe ukuthi mhlambe ukhaliphile obezathi ungcono ukuthi ancedise udeputy wakhe Harris ukuthi akube nguye oqhubekela phambili yathatha umsebenzi lo aqhubekele phambili laye aqhubekele phambili lawo. Kodwa ke yena uJoe Biden okwakathesi usedinga ukuphumula ngoba umzimba usukhuluma ukuthi akasase esimeni esokuthi engabe lokho egijima siyalela le usengumuntu omdala osekhulile. Yikho ke ngabe ukuthi akuyavuma akathathe nale theme eyodwa ayibuse. Kodwa ke kubanga elilandelayo akanike udeputy wakhe anike intsha iyelelise ukuthi iqhubekele phambili ngomsebenzi.
Hello ke ngumnumzana Difa wajabi Bango Dube olandela izombusazo wele Melika ubexoxa icingweni le Studio 7 esebilitane.
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at Washington DC. Yabo!
Safa ingoma kaLucky Dube umuyi isigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amalunga ebandla le-CCC abalisa umnumzana Job Sikhala loGodfrey Sithole baphipha luklubhu ejele leChikurubhi. Osandakhethwa kuba ngumongameli weKenya umnumzana William Ruto lonqotshiweyo umnumzana Raila Odinga ophikisa impumela yalolu khetho bebethe gwaqa emhlanganweni ehlukeneyo izolo. Sinugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Ngisithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lingasibamba ku www.voaindebele.com.